olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Amalunga edale lePhalamende avota isekela umthetho sabunjwa wesisekelo sombuso esitsha owe Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Bill.
Siyabonga ukuthi amazwe wonke asekhangelele ngani izilwazi ze-Africa yilo elinjani elizalandela ngabo bana lisungu lokukhula nokuthuthuka kwezinotho ngoba khanya ngani hayi ngale China le-India politics.
Inkokheli yamazwe e-Afrika kanye lengcwethi kwezenotho bathe gwaqa e-Cape Town kwele-South Africa emhlanganweni omkhulu walonyaka owe-World Economic Forum for Africa.
Uhlelo lokubhaliswa kwabantu abalelungelo lokuvota olwe-mobile voter registration luyaqhubeka endaweni ezishiyeneyo zelizwe kodwa kulokukhonona kwabaningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Amalunga edale lePhalamende edlula ikhulu lamachumi amahlani 156 lamhla avotele ukuthi sokumele eZimbabwe libe lesisekelo esitsha sombuso welizwe esavotelwa nguZulu kumbimbitho kukhetho lwe-referendum. Amalunga la athabe kakhulu ngesikhathi umlawuli wedale lePhalamende esithi iConstitution of Zimbabwe Amendment number 20 Bill isivotelwe ngamalunga wonke abekhona. Amalunga la aqalise ukuhluza iConstitution Bill le izolo kwathi ke lamuhla baguqula kancane obekungabhalwanga ngesilungu esibalulekileyo lokunye okungatsho lutho.
Amalunga avela kumabandla athiyeneyo avotele ibhili le ngokufanayo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru obesedale lePhalamende kusenzakala konke lokhu ubonakale ehlabela okwamagama kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDCT, lomnumzana Sevia Kasukuwere owebandla le-ZANU-PF. Kade bethakazelela ukuthi ilizwe seliza kuba lesisekelo esitsha. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala edale lePhalamende, sixhume umnumzana Albert Mhlanga omela iphumula edale lePhalamende.
Lokhu empilweni yami ngathaba kanzake ngithabe enjengengubone namhlanje. Lokuthaba lokhu nje kuthiwa kulamaphalamenti ayenzakala umhlaba wonke. Anzake mbone ama-members of parliament ethabe njengalokhu engubone namhlanje. Ngoba uthe uspeaker of parliament announcer ukuthi abantu abathi bayifuna ama-members of parliament iconstitution by 156 engakachithi lo mlomo kube lokuhlabela okukhulu kakhulu eParliament. Bebo uNkulunkulu bayitsho ingoma yankhona ukuthi uNkulunkulu kamabongwe. Yikho ke lami ngiphakathi kwamalunga eParliament la abonga uNkulunkulu. Ngoba sikubonile sonke singamamembe oParliament lokhu imisebenzi kaNkulunkulu atshe yethu.
Ye, manje kujoni ke kuZulu khona lokho okwenzakaleyo.
Lokhu engikubona eParliament namhlanje kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe bangasebenza bendawonye. Kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla abalisapotayo, kodwa beyimuli yeZimbabwe kuningi abangakuqhuba bengakhangelelanga ukuthi usuka kuliphi ibandla kumbe lo usuka ukhokhelwa nguphi upresident. Kodwa bona bengabantu beZimbabwe kuningi abangakuqhuba uma bengakopa lokho thina sikwenza eParliament namhlanje.
Kodwa ke nxa sikhangeleke phela khona kuyayiwa edale leSenate sokuhanjiswa ke ugwalo lolu kumongameli Robert Mugabe. Kambe khona ngale Senate kuzahamba njani?
Indlela le ifitshane kakhulu. Uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe mhla ka 16 bayivotele iConstitution le bathi bayifuna. Abantu beZimbabwe yibo abale power. Lanxa nje eParliament ade singathini sithini kodwa vele abantu abanikazi bayo uZulu. Yikho ke lokhu nje iprocess nje ukuthi ilanga nje njwalitshwele namhla kusasa liza njani lizaphuma. Yikho ke eSenate bayayipasisa nje bedlula ngoba abangeke baphikise okuthiwe nguZulu baphikise okuthiwe yiParliament. Ye upresident la ikakula angakwenza ngaphandle kokuthi ayibeke ibe ngumthetho. sokumelele nje iminwe yakhe le ballpoint yakhe kuphela ikho kudingakalayo ukuthi kumbuya iphikisa kumbuya ithini hayi kawusadingakala.
Umnumzana Albert Mhlanga umela iphumula edale le parliamente.